Njengoba abakamthwakazi bebefunga begomela besithi inkosi iyagcotshwa namhlanje, lokhu akusenzakalanga ngoba amapholisa avuke evimbe eBarberfield Stadium ehlome ngembobho imota ezilamatanka amanzi, izinja kanye lemvubu. Abakwamthwakazi batshone belinde inkosi emahofisini lapho abaze batshelwa ukuthi inkosi ayisagcotshwa namhla ngenxa yezehlakalo ebezikhona, kodwa kuzabekwa olunye usuku olungaqanjwanga. Abalandeli bakamthwakazi bebegqize bephelele imvunulo yamaNdebele, lebutho lenqama lihlomile. Induna uNhlanhla Khayisa ukhulume labalandeli bakamthwakazi esithi laloba sekwehlule ukuthi inkosi igcotshwe, abantu bazathola ithuba lokuyibona inkosi. Uthe isehlakalo sayizolo sitshengise ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amaNdebele.
Nabo bamadatsatasa zela zonke benza amaphutha, thina sihambe ngendlela eqondileyo, sasebenza ngendlela eqondileyo, bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke since izolo thina we are now international. Imbali yethu is international. Abanye in other parliaments kwezinye indawo khona befunda ukuthi amaNdebele akhona eZimbabwe. AmaNdebele, by the way, labana who suffered the genocide, they still exist. AmaNdebele, by the way, labana abacela devolution of power, they still exist. Abanye abathi amaNdebele labana who are seeking a nation.
Umnumzana Nothwani Dlodlo, omunye walabo abakade belinde inkosi, uthi bayajabula kakhulu ukuthi sebebone inkosi yabo. Uthi okwalamuhla uzakwethekelela amanxiwa abokhokho bakhe.
Siyathaba kakhulu ngoba i-appointing authority isikhona ukuthi we cannot, asingeke sinanzelele ukuqakatheka kwezinduna singananzeleli umuntu owababekayo, lo muntu owabanika iziqinti zokubusa. So yinto esijabula ngayo, siyacicima ngentokozo ukuthi hayi sokuze kwenzakala. Okwanamhla sikho kugcotshwa uyisethe lankosi.
Olilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga uthe ukujabula kwabo akuphelelanga. Ugcizelele esithi umthetho weZimbabwe uyabancindezela.
Singathi ukujabula kwethu akuphelelanga ngoba sinanzelela ukuthi umthetho weZimbabwe uyasicindezela, uyasincindezela. Inkosi ifikile, bekufanele ukuthi ngabe igcotshiwe namuhla. Kwavale uhulumende wayivala, sitshone sitshaywa ngamapholisa, sitshona silindwe ngamapholisa, akayikho inkululeko. Ngithanda ukuthi kwazakala ukuthi asila inkululeko lapha eZimbabwe, futhi uhulumende wethu ukhuluma amanga esithi national peace and reconciliation, national peace and reconciliation process and time. Ayisikho lokho, uhulumende uvala ngaleli bizo, ungumbulali sibulalela abantu, nanku ubulela isizwe sethu, kafuna ukuthi sivuke.
Ithole lesizwe okumele libe yinkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo uhlangane labantu emzini wenduna unyanga zonke eBenside, lapho abele thuba lokubonwa ngabantu kanye lokugiyelwa libutho lenqama. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.